Oqala imali leyo ukuthi sizayinikwa. I see imali esivele siyikhalela, I see imali eyenze saze sakhalala umsebenzi. Imali le ukuthi sizayinikwa ayikhulunywanga lokuthi imalini, utshengisela ukuthi indlela yokuthi ababalesi bebuyele emsebenzini sesiphakathi bese sibona siphiwe okuyimadlana nje okungeke kusenelise ukuthi siphile iviki nje eyodwa. Thina esikukhalela ukuthi uhlale phansi kukhulunywa ukuthi hayi sizalinika i 520 US dollars eyiyo savumelana yona ekuyiyo esasiyihola ngo 2012 oyiyo esiyifunayo ukuze siphile lathi njengababalisi njengabantu abahloniphekayo emphakathini.
Ngokunjalo lima ngokuthi emsebenzini kalibuyele.
Imali le abasithembisa yona nxa ingafikanga i 520 US dollars asibuyele emsebenzini. Imali ezasenza sibuyele emsebenzini yi 520 US dollars. Ezinye lezi zincane azenelisi ukuthi zisiphilise. So ukuthi singathi sebesijikela ama senti amancane angayinelisi lokuthi sithenge ukudla, lokuthi sithenge impahla zokugqoka, lokuthi sithe siphile lezimuli zethu sibhada lelokhu lalokhuya, nxa ingafikanga i 520 US dollars asibuyeli emsebenzini.